Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishin le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancindisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhla ka-21 Nhlangula. Ukiwa uthi laba abafuna ukuncindisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Sikutaza laba abazancindisa ukuba bathumela amaphepha abo bakuthi zeni ukuba baze lamaphepha abo kathesi.
Kiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilolodwa eselivezele uZulu amagama abazancindisa kukhetho lwamakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Maskati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha abo ngendlela efunwa yizeki.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esengcikela lamanye amabandla abekhona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU-PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirye Denga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yizekhi ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisiswe yizekhi belungiselela i-nomination code. Yinto esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esikhangeleleyo, ngoba nxa abanye benqabesazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda Kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambise amaphepha lawo e-court ngolwesithathu iviki ezayo, ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho, ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini, ngoba labo bahamba impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we are following their footsteps.
Umnumzana Ebert Jamuka webandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo ephathini ye-PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance, yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isukhu lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumntondolozi Ndlovu.